eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
This injustice of sanctions on our nation, our people, and on our economy cannot continue. Enough is enough. Remove them. Remove these sanctions now.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eZimbabwe kungela migoqo.
So ungakhala ukuthi ama-sanctions la esiwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambisa ezi-3G. Yikubona ukuthi vele ama-investors abaphandikwelizwe kabayithembile ehulumende khona ikho bengazuzobakwanisa babisa imali zabo lapha bazothuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Gwanda, abantu kabahambanga ngobuningi ukuyatshengisela bekhonona ngobunzima ubudalwa izijeziso zomnotho lezi. Kuwoza Friday kuliviki sixoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo odume ngegama lokuthi Bri ecula umdumo we-dance hall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eZimbabwe kungela migoqo. Utsho lokho embuthanweni wengcosana yabasekeli bezanu-PF abaze emkhosini owenzelwe enkundleni ye-National Sports Stadium abathwalelwe ngamabhasi bevela ezigabeni ezehlukeneyo. Ukusenjalo abasekeli bezanu-PF kobulawayo babambene labanye babo ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe bafola besiya enkundleni ye-White City betshengisela besithi zesule izijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwe athuthukileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okumelana lezijeziso lezi ethi zenza babuse nzima.
Umongameli ubebonisa abantu nge-practical things ezi-affectekileyo amakampani aphakathi kodubo ngenxa yama-sanctions ende lobuhlungu esiphakathi kwabo njengelizwe mntanami.
Elinye njalo ilunga leZANU-PF Politburo, umnumzana Absalom Sikhosana uthi vele lakudala abamhlophe babelocuku ebantwini abamnyama bebenza izigqili.
Into yona leyo ukuthi akumangalisa amakhiwa wasiqandi. Bafisa ukuthi ngasiyafa siphele basale bona ukuze bazohlala emazweni ethu.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usenga ezimithiyo ngezijeziso zomnotho.
Umnangagwa leZANU-PF babhizi baqamba amanga ngendaba yama-sanctions angekhoyo. Lokhu bekwenza ukuze bevale ukwehluleka kwabo abasekusegcekeni osokukhanya konke umuntu uthi ezibonele since 2017 ngoNovember.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi ukutshengisela kwabantu lamuhla yikuchitha isikhathi lokudlalisa imali yesizwe.
Alukana vele ukuchitha isikhathi lemali imali kaZulu. Into ekhona ukuthi abantu beMatabeleland vele yibo abakuma sanction ngakhayela empilo kutshengiswe sobala ukuthi abantu abanikwe imisebenzi bavela phandle kwendawo yethu ngabantu esingabaziyo. Abantwana bethu beswela izindawo zokufunda.
Namhlanje ilizwe belile kefu ukuze abantu bathole ithuba lokutshengisela bekhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF ngamazwe athuthukileyo esola umbuso oseZimbabwe wocuku ongalandeli intando kaZulu usephula amalungelo oluntu lokunye okuningi okumele kuguqulwe andubana zesulwe. Ngemva kokufola, abantu bathole njalo ithuba lokubukela umdlalo webhola phakathi kwe-Arnela ne-Kazmine. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, eGwanda abantu kabahambanga ngobuningi ukuyatshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa izijeziso zomnotho ezetheswa amanye amalunga ibandla leZANU-PF. Iningi labakade besenkundleni yePhelandaba Stadium bekungabafundi. Abalutshana abakade bekhona bathe amazwe angentshonalanga kumele esule izijeziso lezi ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Walbert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Laloba uhulumende weZimbabwe ubenqume ukuthi lamhlanje kube likhefu ukuze uZulu athole ithuba lokuyatshengisela ezitaladeni ekhonona ngobunzima obudalwa izijeziso zomnotho. Iningi labantu kuleli dolobho lizihlalele ezindlini, kwada abanye baqhubeka ngemisebenzi yabo ensukwini. UZulu weGwanda uqale ukutshengisela esuka phakathi kwedolobho esiya enkundleni ePhelandaba lapho abuthane khona. Usombabhizimusi waleli dolobho uMnumzana Raymond Mawuba uthi lezi zijeziso sezidala ukudosa omabhizimusi bakwamanye amazwe bengathandi ukuzosebenzela elizweni.
Ungathola ke umuntu ofuna ukuzoinvesta eZimbabwe lapha kuya kumenza ukuthi khona engayibe umuntu lwana okhululekileyo ukuthi ezwe zibhizinisi ngapha ngoba uizezotha khona kulama-sanctions.
Amazwe akhathazekelwe ngumnumzana Desmond Kala owesigodini othi lezi zijeziso kumele zesulwe.
Sizikasusha sibili sibuye lokuphila okuright mama. Bazamisa kakhulu makhosi. Entweni yonke nje ethi siyenza kuyasiphazamisa kakhulu masanje nxa bengasuka bona izimpilo zethu bese ngaphila ngcono ba.
Abanye abaphatheke kulokho kutshengisela abafana lonkosazana Treasure Moyo bekusobala ukuthi basemnyameni ngalolu daba.
Wa udaba lwanamhla lungani ibonani ukuza kuba ngcono ezintweni ezijene eziningi njengokuthi nxa usathi sifuna ukuya emesini siyawoda impahla uzothwala lokhu akuphumi lokhu kunjani njani kodwa sibonani sesiza kuthola kuhle sizichaphele kuhle lokuthi engeke kwelinye ilizwe besingane asihambi kuhle kodwa kutsho ukuthi sesizahamba kuhle emazweni.
Umnumzana Josephat Mzaca ophatheke kwezombusazwe uthi izijeziso zomnotho lezi azilani le ndubo ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe.
So ungakhayela ukuthi ama-sanctions la siwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambisa ezitredini yikubona ukuthi vele ama-investors abaphandi kwelizwe ngabayithembi le hulumende khona ikho bengazuzobakwanisa babisa imali zabo lapha bazothuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Izakhamizi ze-Bedbridge lazo zitshengisele ngokufanayo njalo kubikwa lo mbuthano ungenwe ngunobhala jikelelo webandla le-African National Congress Mnumzana Ace Mahashula weSouth Africa kanye leziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa omnumzana Obed Mpofu lo-Abed Nkoncube. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Abed Ncube.
Okwamanje sesilethulela udaba lapho umongameli Emerson Mnangagwa akhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eleZimbabwe kungelamgoqo. Ubekhuluma lokhu-ke embuthanweni lapho obekule ngcosana yabasekeli bebandla leZANU-PF abaze kulo umkhosi. Asizweni uMavis Gama esethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abantu baqale ngokuhlabela ingoma yelizwe yalandelwa ngeSADC leAfrican Union embuthanweni obuseNational Sports Stadium. Umongameli Mnangagwa utshele abemelika ukuba izijeziso lezi seziphazamisa inhlalakahle kaZulu kizo zonke inhlangothi.
This injustice of sanctions on our nation.
Asingeke sakuvumela ukuthi kuqhubekele phambili ukubandlululwa kwelizwe lethu kanye lezomnotho. Sokwanele mazesulwe lezijeziso khona manje. Konoku ukuthi kuyabekwa imigoqo elikhuni ifakelwe lizwe lethu engabekwa kwabanye abantu akulunganga njalo akumelanga kuvunyelwe ukuba kuqhubekele phambili. Ungalesi sizathu sithi thina sokwanele masisuswe lesijeziso.
This is the basis on which we say enough is enough.
Iningi labantu kabazihluphanga ukuphatheka kulomkhankaso wokuthi zesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu PF kwabizelwa ngabenhlanganiso yesadik. Umkhokeli wenhlanganiso yamakholwa esimoslem eZimbabwe, eSupreme Council of the Islamic Affairs in Zimbabwe, uSheikh Ismail Duwa, ubekhona laye emkhosini wanamhla. Umsekeli kamphathintambo wezomvikela, uMnumzana Victor Mathemadanda, uncome isinqumo esithethwe yisadik ukubasekela.
Ngithi kumele kube njalo loba abantu beZimbabwe bathona ama-sanctions kumele ahambe. Loba ama-sanctions ayaphazamisa into yonke eyithiwa into yeZimbabwe.
UMathemadanda uthi zingesulwa kuzakwenza benelise ukulwisana le nkohlakalo.
I-corruption is an indication yokuthi into kazimanga kuhle. Nxa into ingakwani ebantwini, i-corruption iyahle ivuke. So ekumele sikwenze first ukuthi silungise indaba yama-sanctions. Ama-sanctions engahamba sesilwa le-corruption.
Kwasekelwa ngumphathintambo ogatsha lwezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo, uNkosikazi Thembiso Nyoni, yena osole kakhulu bonke ababeka uhulumende webandla lezanu PF umlando wokucatsha ngodaba lwezijeziso.
Ama-sanctions ayaphila, kodwa ama-sanctions yi-corruption. Ngaqala khangele kulabantu abebefuna ukubhadalela abantu babo ngaphandle kwelizwe, izimali zabanjwa i-America. I-America yenza imali ngathi.
Umphathintambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, uProfessor Mthuli Ncube, laye uthi uvumelana nomongameli welizwe kunkulumo yakhe yokuthi zisuswe ngokushesha lezo zijeziso ezabekelwa iZimbabwe.
Umongameli bemele ukukhulumile sibili wathi ama-sanctions kasuswe okwenzela ukuthi sizuze ama-credit lines okwenzela ukuthi khona zisupporte ama-industry yethu, abantu babe le misebenzi, kube le job creation. So we need these sanctions to be removed.
Bebekhona labameli bamazwe angezansi lezwekazi le-Africa abagoqela owe-South Africa, uMnumzana Mphakama Mbete. Omela ilizwe leMalawi kuleli uNkosikazi Annie Khumwenda uthi seziphazamise inhlalakahle kaZulu lezi zijeziso hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lakumazwe angomakhelwane okubalisa leMalawi. Isikhulumele enhlanganisweni yeBroad Alliance Against Sanctions enguye njalo omunye wabasungula linhlanganiso, uNkosazana Salingoni, uthi kuyabajabulisa ukuthi usungenelwe ngabenhlanganiso yeSadik umkhankaso abekade bengawo wokuthi zisuswe izijeziso ezabekelwa eleZimbabwe. Lumkhosi uqale ngokufola abekade bephatheke kiwo besukela endaweni eyetheswa igama lokuthi Robert Gabriel Mugabe Square ngabebandla lezanu PF, njalo bekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena ofole waze wayafika enkundleni yeNational Sports Stadium. Abaphatheke kulokhu kufola kuqalele endaweni yeRobert Mugabe Square obekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena obekhatshwe ngumphathintambo ogatsha olubona ngezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo olwe-Small and Medium Enterprises Development uNkosikazi Thembiso Nyoni. Abebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bona ngabazihluphanga ukuzaphatheka besithi uZulu weZimbabwe ubayangisile abezanu PF ngokungabuyi kulo mkhosi. Abezokholo abaze kulo mkhosi ngabohlangothi lwe-Spostory kanye labeZion Christian Church. Abacebisi bakamongameli ngaphansi kwe-Presidential Advisory Council PAC labo bebengekho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Silokhu sikudaba lunye kwele-South Africa, amalunga ebandla elibusayo le-ANC ndawonye lezizalwane zeZimbabwe, ikakhulu abasekeli bebandla lezanu PF batshengisele esigodlweni someli weMelika lemahofisini e-European Union ePretoria. Labo bekhuthaza ukuthi kwesule izijeziso zomnotho ezetheswe iZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba esePretoria kwele-South Africa.
Abakade betshengisela laba abedlula kancane ikhulu bafika esigodlweni someli weMelika lese-European Union bengasadlanga nkotshana besithi abasafuni kuzwa ngezijeziso ezetheswe eZimbabwe. Isikhulumeli sebandla le-MC uMnumzana Dakota Lehwete uthi lezi zijeziso zikugqamukela kulungelo leZimbabwe lokuzibusa.
They must not decide ukuthi badecidele abantu baseZimbabwe. That's why siyaxela ku-America, siyaxela ku-Europa ukuthi please ama-sanction aphele.
UNkosazana Martha Shumba wenhlanganiso ye-Coalition Against Sanction in Zimbabwe wethe sizolezi umlando okubangela inhlupho eZimbabwe.
To the USA, to the EU and to Britain, ngithi ama-sanctions mawahambe. Thina njengama individuals, we are the ones that are affected.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Johannes Ncube.
Ama-sanctions asibulala kakhulu ngoba manje sigcina sesibalekela kwamanye ama-country. Sifike futhi sesongathi siyawahlupha kanti lathi sokunzima ngale.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Zenzomoyo ukuthi akusiqiniso ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezibangela inhlupho zeZimbabwe.
Umkhono weZimbabwe kukahle kahle wona awumiswanga ngama-sanctions. Umiswe ngomumo welizwe, umumo wezepolitiki labantu ababusayo. Up until kuze kufike lesi sikhathi sokuthi ya, izinto sezistable eZimbabwe, yikho lapho abantu abazabuya bezo-investa khona.
Ngosenjalo isiphatha amandla ze-ofisi yeMelika le-European Union zemukele ugwalo lwezikhalazo zabebetshengisela laba, kodwa abazange bathande ukuphawula. Kodwa bebetshengisela bona bathi abasoke bathule zize zesulwe izijeziso. Ministry 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abantu beBotswana kabazange benelise ukutshengisela lamhla besekela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa izinye iziphathamandla zeZimbabwe. Lokhu kungenxa yokuthi impumela yokhetho kulelo lizwe oluqhutshwe ngolwesithathu iphethe ukubalwa lamhlanje. UMartin Gwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo weseHebron.
Ngemva kokuba umanyano weSADC uvumelane ukuthi kuzaba nokutshengisela kokusekela ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezethethwa eZimbabwe, iBotswana ayenelisanga ukulandela amanye amazwe ngenxa yokhetho olukhona elizweni. Abe-ofisini yomeli weZimbabwe eBotswana bathi bekungeke kufezeke ngoba eleBotswana belingela hulumende emalangeni asanda kudlula. Inkokheli yeSADC yavumelana ukuthi kumele amazwe enhlanganiso le afake amafutha emazweni angentshonalanga ngendlela ezithile okufana lokutshengisela ukuze kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa abathile eZimbabwe. Kusenjalo iqula leSADC elikhokhelwa ngudokotela Sibusiso Moyo ebelinanza ukhetho eBotswana lithi lolu khetho kade likhululekile njalo lungelabuqili.
Umumo zombusazwe ngaphambi ngesikhathi langemva kokhetho kade uhlalisekile njalo ulokuthula. Lokhu kuyancomeka. Sibone njalo ukusebenzelana ndawonye phakathi kwamabandla achiyeneyo aphikisanayo bedlelana ngokungenelana imihlangano yokukhankasa kungela kukhuthana.
Kodwa umoyo uthi eleBotswana lingathuthukisa ukufana logwalo lwabavotayo ukuncintisa kwabafazane kukhetho kanye lokuthi amabandla azombusazwe anikezwe imali nguhulumende. Le yimbono njalo ephume ukuqula lenhlanganiso ye-African Union kanye le-Electoral Commissions Forum of SADC Countries labo abathi ukhetho belukhululekile kodwa kulokuthile okumele kulungisiswe. Ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party, iBDP, yilo elinqobe kukhetho liphumele izihlalo zedale lePhalamende ezingamachumi amathathu lasitshiyagalombili, i-38, kukanti amabandla aphikisayo wona ethethe izihlalo ezilichumi lasitshiyagalolunye, i-19 eziseleyo. Omunye oyisizalwane seBotswana ovote ngolwesithathu, uSindiso Sibanda, uthi uyajabula ngempumela yokhetho.
Yikho sekucelileyo, yikho sekuvoteleyo, yikho sekutholileyo. UPresident Masisi ngumuntu othanda abantu, ngumuntu olesineke, njalo ngumuntu okhanya ele focus owazi akufunela ilizwe leBotswana. So sijabulela impumela ezaba khona leminyaka engu-5 le esesihlalweni sakhe.
Ngokubunjwa kwakhulumende omutsha eBotswana, yena ukhangelelwe ukuthatha intambo evikini ezayo, akwaziwa ukuthi ilizwe leli lizathola ithuba lokuqoqa umbuthano wokutshengisela lisekela ukwesulwa kwezijeziso zomnotho kwele Zimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Ukusenjalo, abanye basekela umkhankaso wokuzama ukuthi kwesulwe izijeziso zenotho, kodwa abanye bathi ukutshengisela emgwaqweni emazweni akumanyani weSADC akusoze kulungise inhlupho ezibhekane leZimbabwe. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabasekela umkhankaso lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF owake wamela indawo ye-Insiza South edala lephalamende.
Sifuna ukuthi lathi sisenze njengabantu abamnyama, hhayi lokho esikwenziwayo ngamanye amazwe anjengabo-Britain nabo-America. Ngathi kunzima ukuthi siqhubeke siya phambili ngoba beyibo abasipha ubunzima obukhona. Ayisho ukuthi sesilekile ukubusayi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Hapikiso Mohorosi Nare ohlala esabelweni seMatabeleland South.
Le nto ayisalimazi bona bodwa, silimaza isizwe nabantu abasekhaya. Owamanje sikhulu babe kanye zisidezo, usho ukuthi abantu bekhaya bona bephiliswa yini. Abantu babe nokho bekhala bethi hhayi isidezo zingasula, awusadeziswa bona abantu bezana, sowudeziswa wonke umuntu osilaphana ekhaya.
Umnumzana Mthokozi Sinyoni odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana uthi kahambelani lokukhulunywa nguNare.
Izenzo zenotho azingakhutshwa ngoba umnakabu yasibulala.
Umbono wakhe lo usekelwa ngumnumzana Gibson Mlawuzi.
Zizayisula bangazi balungise kuhle izinto ezifunakala, bazazi bona ukuthi kufunakalani. Lokho kuzama ukuqatsha nje kuphela ngomukuvika ngomunye.
Kodwa umnumzana Hloniphani Moyo ohlala eNtebe eKwanda South kavumelani laye.
Sokwanele ukuthi zisuswe lezi zijeziso ngoba kahle kahle sokungase kuthiwa mhlawumbe zenzela abantu bezani, but at the end of the day ma usubheka usubona ukuthi into elekayisathinti muntu wezani kuphela kodwa sithinta uZulu weZimbabwe jikelele.
Ilizwe leMelika lithi asikafiki isikhathi sokuthi kwesulwe izijeziso lezi. Umnumzana Matthew Harrington, umsekeli kanobhala ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika, uthi ilizwe leZimbabwe kumele lilandele okufunwa ngele Melika nxa lifuna ukuthi zesulwe izijeziso zenotho.
There's a second category of targeted sanctions, financial sanctions, focused on individuals that have been determined over the years to have played a negative role in the undermining of democratic institutions and processes.
Kulalokho kubizwa ngokuthi izidera okungakasebenzi, okunye njalo izijeziso ezafakelwa abantu abancindezela uZulu. Singafisa sibili ukuthi sibe lobudlelwano obungcono lelizwe leZimbabwe. Siyananzelela ukuthi kukhona okunye osokuguqukile kwele Zimbabwe. Kodwa kuningi okumele kwenzakale nxa befuna sidlelane labo ngendlela ephezulu.
We would welcome a better relationship with Zimbabwe.
Ngesikhathi kubusa umuyi u-Ian Douglas Smith, uhulumende wayelungisa impahla etshiyeneyo ukwenzela ukuvimba izijezo zenotho ezazilakho ukubhidliza umnotho welizwe leRhodesia. UNkomo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqakathekise ezokulima ukwenzela ukuvimba umonakalo ongenziwa izijeziso zenotho.
Osofanele ukuthi i-effort yethu yonke, imali yethu yonke esingabe siyithola ingaba yileyana enza ukuthi abantu baphile, ngoba sesilama-irrigation ukuthi abantu bangafi ngendlala. Sibe sesikhangela futhi ukuthi silama-minerals ethu esingabona ukuthi khona lawo asetshenzwa ngendlela enhle.
Kubikwa ukuthi kulabanye abantu abafakelwa izijeziso lezi abasebenzisa amakampani abanye abantu ukwenzela ukuthi bathenge kumbe bathengise impahla abayifunayo kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Ukusenjalo, umanyano we-European Union namhla unikezele eZimbabwe izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, i-60 million dollars eyokuthuthukisa inhlelo zempilakahle lokunye. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla, umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele umanyano lo ihlombe ngokuthi usevumele ilizwe ukuthi lithole uncedo ku-European Development Fund. Njalo uthe lokhu ngeyinye indlela yokuqalisa ukususa izijeziso. Kodwa akulacacanga ukuthi lokhu kungabe kusitsho leli inyathelo. Ibandla elibusayo leZANU-PF lisola umanyano lo kanye lelizwe leMelika ngokwethesa inkokheli yalo izijeziso elithi zibangela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngakwelinye icele leMelika lilokhu liveza elithi bufakazi obokuthi eliZimbabwe yilo elizokhela amalahle ekhanda kwezomnotho welizwe, hatshi izijeziso. Ukuhlaziya lezi izehlakalo, sixoxa lomfundisi Angliston Swanda olwela ilungelo loluntu.
Indalo leMelika kalizange lime ukuncedisa entweni zempilakahle, entweni zemfundo, entweni zokuqeda ubuyanga. Bebelokhu befaka izimali ezithe xaxa ukuncedisa i-system. kodwa ke akula nizwe seleke lathuthuka la developer laba yiseloko laso ama first world countries ngenxa yokunika uphiwa uncedo ama donation. Siyabonga ama donation amahle kodwa ukuthi kuqedwe I corruption ubudlwa kudlwa ukugwele gwele bese kuphindwa kususeke lesijeso somnotho iyeza amabhizinisi zithuthuke kahle zingela mgoqo yikho okuzaqeda uhlupho loZimbabwe.
Ilizwe leMelika lithi lona inkampani yeMelika yiyo okwakufanele iqhube uhlelo lokwakha iwine ithenda kodwa laphiwa inkampani yeSakunda njalo alusaqhutshwanga kuhle lolo hlelo.
Lapho ngibona ngani ikucatshelana ngomunye kwamahlela amabili uveza sobala ukuthi iMelika layo iyabe ifuna ukudonsela ingubo lapho elele khona ngakuhlangothi layo. Uhulumende weZimbabwe nohulumende weMelika bonke abala kuthembeka kulolu daba. So kusitshengisa sobala ukuthi thina abantu bakhaza sigcina sihlupheka ngendlovu ezimbili ezilwayo zibanga ukukontrola ukwenza imisebenzi namathuba okwenza ezamabhizinisi. Uhulumende weZimbabwe ukuthi kuphiwe inkampani yeSekunda kulento eziningi ezithiwa kazishandelwanga sikubona kuyinto eyirongo esiyisolayo. Kanti njalo futhi inkampani yeMelika layo kayinalungeli iMelika layo ukuthi izosibuza ukuthi wayilina njengeZimbabwe linike lowo ithenda lancitsha lowo yikungenela kuma-internal affairs lama-decision making elizwe leZimbabwe. Thina abantu makhaza sigcina sigijinyiswa abanye besithi sizomatsha ngapha sithi ama-sanctions kaphume ukwenzela ukuthi izikhwama zabo zibe ngcono abanye labo ngapha beMelika labo besigijimisa ngapha ukwenzela ukuthi labo sisebenzele bona. Thina abantu bamakhaza asilani lezinto ezinjalo kodwa sigcina sesihlupheka sihlukuluzwana ngabantu ababanga ama-business opportunities nabantu ababanga ukuthi ngabe bayabuya abanye bathathe izinto zomnotho zethu lezi ezimbiwayo lento njalo. Sifunayo ukuthi sihambe ezibhedlela silatshe sithole isinkwa esichiphileyo sithole amafutha asachiphileyo siphile nje impilo esimpu yikho thina esikufunayo.
Lo umfundisi Angliston Swanda olwela ilungelo loluntu sixoxela eseGweru. Namhlanje kuhlelo Woza Friday umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo wazakala ngokuthi nguBry njalo ucula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda.
Get a production, it's pride. You know,
Upulu moyo wami. Yeah.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetsha isicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owe Denzel.
Ibizo lami engisebenzisa esteging. Ngobry spelling BRY. Lama album awu 6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa ngophule umoya wami, elesibili kuthiwa ngo the way, elesithathu kuthiwa ngohamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye but leli seliyenziwe nje sina labe ngokuthiwa with Tears of the Sun.
Yeah, wangitshela uzohlala nami. Yeah.
Ucula ekhonale emajondeni uBry lapho kulenkaba yakhe khona njalo uqale esemncane uthanda ukucula.
Mina ngazalelwa eMabuze Hospital, ngafunda iprimary eMajonda Primary School eGwanda, isecondary ngayifundela eGwanda Government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomnyundoda owayekhona abafuthi eGwanda njalo okuthiwa ngu-Nasty B.
Sibonge ke uBry ke na ebesitshela ngomculo wakhe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje iyalandela i-live talk lapha isixoxa khona ngalo mkhankaso wokufola kwenziwe lamhla elizweni kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa elizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.